siyabonga Jongalo Mavelansi lichona njani mthwakazi omuhle ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 25 ngombimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibangelwa ikwehluleka kwebandla lezani PF ngoba kufanele ukuthi babe lakho ukukhangela lowo mkhathi ukuthi kuminjani. Nanko sikhuluma kahle isiZulu abantu bayalima ngesikhathi abajayela ukuthi izulu libuya ngaso kwasokusitha kodwa izulu lafika sokujile.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele iWorld Vision namuhla icele uncedo lwemali yokudingela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla.
Iphasika ulilanga elihle kakhulu lapho esikhumbula khona inkosi yethu Jesu ukufa kwayo lokuvuka kwayo.
Silendaba esiphathelane lekhefu lephasika namhla kuhlelo lwethu. Sizalethulela impumela yomdlalo wenguqu obuphakathi. Kweqembu leZimbabwe leSwaziland kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Nations Cup ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele iWorld Vision namhla icele uncedo lwemali yokudingela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla. Isicelo senhlanganiso le silandela eseWorld Food Program yona ecele imali engange 220 million ukuze yenelise ukudingela uZulu ukudla umnyaka uze uyephela. Sixoxelo meli wenkayi South edalele parlamente umnumzana Bedningo Pepe owebandla le-MDCT ngodaba lwendlala lolu.
Yikwehluleka kwahulumende ngoba ungumsebenzi kahulumende ukuthi badinge ukuthi umumo wezulu umi njani, liza kunokwesikhathi esinganani, liqalisa nini, lisiyaphela nini. Ukwenzela ukuthi-ke bazise bonke abantu abalimayo ukuthi balime ngesikhathi ukwenzela ukuthi izilimo zabo zivuthwe.
Abezanu PF bathi ngeke libasole ngoba kayisiba babangele ukuthi izulu lingani kubangelwe ngumkhathi.
Ibangelwa ikwehluleka kwebandla lezanu PF ngoba kufanele ukuthi babe lakho ukukhangela lowo mkhathi ukuthi umi njani. Nanko sikhuluma kahle isiZulu abantu bayalima ngesikhathi abajayela ukuthi izulu libuya ngaso kwasokusitha kodwa izulu lafika sokujile sokungaseze kuvuke. Kodwa-ke ngakulo hulumende owaziyo into ayenzayo kufanele ukuthi akhangelisise umumo wezulu abe sesitsho ukuthi hayi izulu lizaqalisa ngesikhathi esinje lisiyaphela ngesikhathi esinje. Njalo kulabantu abangabalimisi abafundeleyo abayibo kufanele bahambise yona leyo-ke imbiko ebantwini besazisa abantu ukuthi balime njani, baqaliseni ukulima ngoba izulu liyabe limi kanjani. Sikhangele futhi ukuthi-ke ungakhangela-ke abantu bezanu-ke bathethe amapulazi, bethathe amapulazi abevele elamanzi elama-regation kodwa sibona khonapho lapho kulamanzi khona lama-regation kade sikugcwele utshani kakulinywanga lokulinywa pho abantu khona kabayenzanga lutho yikuphi, ngoba lapho kulamanzi khona ukuthelela behlulekile ukulima yibo abathatha amapulazi, yibo abanika abantu amapulazi abangaziyo into bayenzayo. So abehluleka yibo kanye uhulumende wezani.
Inhlanganiso ezifana le-World Vision kanye le-World Food Program ziphakathi kokudinga imali yokuthengela uZulu weZimbabwe ukudla. Uhulumende yena ungathi wenza yonke na imizamo emele ukuthi ngawo yayenza.
Uhulumende lo kakulamzama angawenza ngoba vele yena usehlulekile. Ukuqakathekile ungehluleka esintwini sakithi umuntu kufanele avume ukuthi hayi namhla ngehlulekile lokhu kungehlule kungcono ngishiye kwenziwe ngomunye. Nxa sebehlulekile sebehlulekile abavume ukuthi sebehlulekile ngoba phela asomsebenzi we-World Food Program ukuthi badingele abantu ukudla. Njalo kasomsebenzi womuntu nje kazani ukuthi adingele abantu ukudla. Njalo asomsebenzi ka-MP ukuthi adingele abantu ukudla kodwa ngumsebenzi kahulumende.
Siloku sisedabeni olufanayo umhlubulo wangezansi kwezwekazi le-Afrika okugoqela elizwe leZimbabwe ubhekane lendlala enkulu ebangelwe kungani kuhle kwezulu osokuchiye abantu abedlula izigidi ezine bebhekane lendlala. Unompumelelo moyo usibhalo ludaba.
Abane abanengi elizweni bakhala ngokuthi ukusilela kokudla kuza ngesikhathi esibi kakhulu ngoba inengi labantu lamiswa umsebenzi kungela nhlawulo abayitholayo okuzabangela ukuba indlala imemetheke ngamandla. Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezentuthuko yemaphandleni eye Rock Communities Empowerment Trust esigabeni senhla emandebeleni umnumzana Vumani Ndlovu yena ubike ukuba indlala ibambile njalo izakhamizi seziqalile ukuthengisa izifuyo ngemali ephansi kuthi abanye abafundi abasayi esikolo ngenxa yendlala.
Indlala ibhahile kakhulu kuzifunda zeMathebelele North kubangelwa yikusweleka kwezulu eleneleyo. Lokhu sekwenze ukuthi izakhamizi zithengise izifuyo zazo ezinjengenkomo ngemali encinyane kakhulu.
Umkhulu wabalimisi enhla emandebeleni umnumzana Dumisani Nyoni yena ubike ukuba ngenxa yendlala abalimi abaqala ukuthola izulu sebeqalile ukulima noma nje izilimo zabo zilakho ukuhlaselwa ngumqando.
Thina esixwayisa abalimi ukuthi bakuhlanyele ngalesi sikhathi izivande lokubana bahlanyele kakhulukazi baxhumeke imbambayila. Imbambayila siyazi sisendlaleni lonyaka kodwa nxa uthe walima imbambayila yakuvuma ayila mahluko ekunikeni ukudla lamagwili kanye lesitshwala. Okuyabe sokudingeka nje ukuthi siyilime ngendlela elohlonzi sithole isivuno esihle.
Izakhamizi zakobulawayo lazo zibhekane lokusilela kokudla. Ngakho ke umqondisi wabomanjinela kukhansili yedolobho lakobulawayo umanjinela Simela Dube uchaze ukuba banohlelo lwezivande zokulima bethelezela abazinikeza uzulu ngemizamo yokwenqabela indlala kunye lokulima mahlayana okungekho emthethweni.
Sesinikeze izivande e-Dustin Farm lapho abantu asibanikeze ama-plots angama-2 hectares on average ukuthi balime khona besebenzisa amanzi from ikami. Then silezivande edrobheni njalo esazinikeza abantu abasezigabeni lapho esasifake khona izikotsho zokunika amanzi nxa obulawayo engela manzi. Basebenzisa izikotsho lezi bazimaintaine bona balima izilimo zabo abazithengisayo.
Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ubike ukuba abantu abaningi eZimbabwe sebebhekane lokuswela ukudla ngenxa yokunganiki kahle kwezulu okubangelwe liyezi le-El Nino. Ngakho uhulumende kumele axwayane lomkhuba wakhe omubi okwabela abantu ukudla bandlulula abantu kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe.
Abantwana kabasayi lezikolo ngoba bahamba imango emide besiya kulezi zikolo kanti ngokufana nayo uhulumende simuzwa kungalanyathelo alithathayo ukuze adrese lolu hlubo kodwa simbone busy epoliciser impilo zabantu ngalokhu kuyo. Kodwa njengohulumende sihle simazi ukuthi ugangile siyakwazi ukuthi ukudla lokhu akusezokufinyelele bonke abantu kuzanikwa labo kakhulu ihulumende ecabanga ukuthi ngabantu bayo ikhohle abantu bonke ngendlela abahlupheke ngayo.
Abalimi beZimbabwe bavame ukulima ngesikhathi sezulu bekhangelele ukuthi izulu lizathelezela izilimo zabo kodwa ababona ngezomumo womkhathi bathi abalimi sekumele baqalele inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze bebe lesivuno esihle benqabele indlala. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kulenani eliphezulu labeZimbabwe elingene kweleBotswana ukuyathakazelela ikhefu lephasika lisuka kusiko lakudala elokwethekelela izihlobo emaphandleni. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Esikhathini esidluleyo iningi lalithatha isikhathi sephasika uvatshela izihlobo emaphandleni kodwa ngokuya kweminyaka njalo ngokuguquka kwesimo eZimbabwe iningi selivakatshela emazweni angumakhelwane. I-Studio 7 inanzelele inani eliphezulu labeZimbabwe elingena eBotswana kuzahlanela izihlobo kanye labangani kukanti abasebenza eBotswana abaphumanga ngobuningi njengenjayelo. Abaxoxela lo msakazo bafana lomnumzana Jerome Dube bada kusakhwabitheki ukuya emaphandleni ngoba izihlobo kanye labangani sebengaphandle kwelizwe siqotshwa ngumumo womnumzana.
Sitshela athi njengoba kuyiphasika siphume sike sivakatshele izihlobo kwele Botswana ngoba ekhaya eZimbabwe akusela that vibe ekhona kudala isaround Easter holiday. So ngani vele nje it's just another holiday nje akufani nakudala.
Uthi ngaphandle kokuthi isihlobo sezingaphandle kwelizwe ukuba seZimbabwe ngekhefu kwehlisa umoya ngesikhathi ilizwe libhekane ngobunzima bomnotho lakanye lokusekelana kwemsebenzini.
Besides vele ukuba seZimbabwe kungani ukuba depressing ithi cause of isimo sonotho lokhona kokusolakala kwemsebenzi and it doesn't look like i-situation yangikhona it will improve anytime soon njengoba lathi silabona izulu line late kule issue ngaba lendlala futhi.
Kukanti unkosikazi Joyce Mthethwa uthi ukuthakazelela amakhefu atshiyeneyo kuya kuguquka ngenxa yesimo esikhona imbuthano yemuli ukujatshulela isinciphile ngokwenzakala phakathi kwelizwe.
Kulezi nsuku kuthiye nesivile amaphasika lala amakhefu esiwaziwa kasafani indlela osokujatshulwa ngayo sekuthiyene ngenxa yesimo selizwe. Abantu abalamali uphongwenza nje abangani bangcono yilaba baye emachurch kodwa uzulu wonke nje jikelela hayi kakukuhle kangako.
Lo nyaka akubonakalanga imota eziningi kakhulu ezivela eSouth Africa ngesikhathi amapholisa eBotswana esithi azabopha abatshayeli abathwala bedlulise amalawulo. AbeZimbabwe abasebenza eSouth Africa abaziwa kakhulu ngothi izinjiva bandise ukudlula eBotswana bethele njengabahlamuki. NginguMartin Ngwenya oyindaba yaseStudio 7 ngisabonakala eBotswana.
Sixoxela abalaleli beStudio 7 ukuze sizwe ukuthi balinanza njani ikhefu lephasika.
Igama lami ngukhumbulani moyo ngifona ngisetonkhuvu koBulawayo. Iphasika ulilanga elihle kakhulu lapho esikhumbula khona inkosi yethu uJesu ukufa kwayo lokuvuka kwayo. So namhlanje njabule kakhulu besithole senkonzweni kusukela izolo kuze kube namhlanje. Namhlanje siyatshintsha siya kwenye indawo njalo lento esikhamba ngekhefu elifanayo. So lokhu ngiyakuthaba kakhulu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Futhi ngiyabingelela izihlobo zami zonke abangaziyo mina ngingukhumbulani moyo ngikoBulawayo ngisuka eBhinga.
Siyalibonani umthwakazi omuhle ibizwe lami ngumbonisa igoma ngilibingelela ngingava koBulawayo ngifisela i-Easter ende lokuthokoza kuhle ngilibingelela lonke lapho elingalikhona kumbe lise-South Africa kumbe likoBulawayo kumbe lingaphi siphi asibe nokuthokoza okuhle sonke enisikhumbula njalo ukufa kukaJesu nokuvuka kwakhe. Ngibingelela njalo wonke amaZimbabwe ngegama likaJesu. Ngithanda ukubingelela njalo umthakazi wonke bikelele konke lapho elikhona. Ngibingelela bonke abantu abaphathekayo inhlelo zethu ezinhle zikwamthakazi. Libele Easter enhle likhumbule ukuthi khona umuntu enganathi edawe besedrayiva. Ungadawa uyekele udrayiva please siyaxwayisa sifuna ama-accident amaningi lapho during this holiday.
Sibonge ke abalaleli bethu. Siqhubeke ngodaba lwephasika. Izigidi lezigidi zamaKristu zibuthene endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba zikhumbula ukubethelwa komsindisi uJesu Kristu esiphambanweni. UBenedict Nhlapho oliqhunsela ingoma zokufa lokuvuka kukaJesu ezivela kumculi weZimbabwe uMonica njalo uxoxa lomfundisi uKhaya Moyo owebandla le-Archangels Church of Nations yena othi ngokulenga kukaJesu esiphambanweni umhlaba wonke wahlengwa.
Lobanje kula maKristu angakukholwa ukuthi isikhathi okunazwa ngaso ephasika yiso kanye uJesu abethelwa wavuka ngaso. AmaKristu wonke ayavumelana ukuthi ukufa lokuvuka kwakhe kwaba isipho sokuphila kubo bonke abakholwa kuye. AmaKristu emhlabeni jikelele namhlanje athe gwaqa ekhumbula ukubethelwa kukaJesu. Njalo ngokutsho kombhalo uJesu wabethelwa ngolwesihlanu wangcwatshwa wathona eselibeni ngeSabatha waze wavuka ngeSonto. Isizano seZimbabwe umfundisi Khaya Moyo okhokhela ibandla leArch Angels Church of Nations eJohannesburg uthi isiphambano saletha ukuphila.
Masimkhumbula simkhumbula lemisebenzi yakhe sikhumbula lalokho asenzela khona. Asenzela khona wakuphelelisa ngolwesihlanu maye ebethelwe isiphambanweni sathululela umusa. Yikubona sisindiswa ngokukholwa nje egameni lakhe. Ngokuthemba nje kuye ngoba kungumusa.
Kwathi ke ngesonto ekuseni uJesu wavuka ethuneni kwazise uMonica esithi yanqoba ukufa ingonyama yakwaJuda. Lesisikhathi amaKristu athabatha isinkwa simele umzimba kaJesu anathe iwayini elimele igazi lakhe. Umfundisi Moyo uthi lo ngumfuziselo wokwamukela kwamaKristu ukuthi ngegazi likaJesu bahlanjululwa esonweni.
Wonke umuntu okholwa kuJesu akakwazi ukuthi isikhathi senkululeko yakhe sifikile. Isikhathi sokuqala kwezinto ezintsha yiso sena lesi. So kuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu aphinde ahambele abantu bakhe ebonisa umusa wakhe. Isikhathi somusa kaNkulunkulu ezimpilweni zabantu.
Uthe kupheleni kwalomkhosi baza kwabela ukudla lempahla zokugqoka kwabaswelayo.
Kuyakuthi mase siqedile umkhosi sinezinto esiziqoqayo ukudla nezimpahla. Lezo zinto siziqoqela especially abafelakazi nabantwana babebe abachiwa maybe ngabazali. Sibonisa umusa. Wonke umuntu awuzwe umusa kaNkulunkulu ufike empilweni yakhe.
Umonika uthike kumaKristu lesi akusiso sikhathi sokulila loba kudana kodwa ngesentokozo njengoba ngenxa lesi siphambano kwatholakala ithemba lempilo enaphakade. Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ku Live Talk lamhla sixoxa ngodaba lwekhefu lePasika. Thumelani i text message kunombolo ezithi 001 202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezomvikela kwelemelika umnumzana Ash Carter uthi amasosha emelika abulele umsekeli womkhokheli wenhlanganiso ye-Islamic State. Omunye umkhokheli webutho le-Republic of Congo sekhuthaze izizalwane zakulelo lizwe ukuthi zingene esitaladeni zitshengisela phezu kokhetho olwenziwe ngempelasonto lapho okunqobe khona umongameli Denis Sassou Nguesso. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leZimbabwe libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leSwaziland emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Nations Cup ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njanji.
Limpumela ichi zombili Zimbabwe leSwaziland zile emiklomelo emihlanu ngemva kwemidlalo emithathu kusibaya sika Group L. Iqembu leSwaziland lihlohle umdlalo lemizuzu emibili usanda kuqala njalo lihlohlelwe nguFelix Badenhorst. Kodwa ukuthi amaqembu seza kuyahlaba iKF abafana besihlangu sikamnikati bazigwaza ngomkhonto wabo njengoba bephinde bahlohlala kwelabo isango lapho imvimbi yabo uNjabulo Ndlovu ezama ukuvimba ibhola ebelikhahlelwe ngumgadli weZimbabwe uKnowledge Musona. Iqembu leZimbabwe belingabe belidlala lingekho ekhaya kodwa abalandeli bomdlalo wenguqu abaningi bebekhangelele ukuba linqobe leSwaziland elibunjwa ngabadlali abadlala khona elizweni leSwaziland. Ikanti iqembu lama-Warriors lila badlali abaningi abadlala ngaphandle kwelizwe. lawa maqembu azaphinda na umphehlo ngomvulo enkundleni National Sports Stadium esigodlweni iHarare lapho abafana bama-Warriors abakhangelelwe ukuba bedlale ngcono ngoba lenkundla ichayile ingafani lalapho kudlalwe khona namhla enkundleni yesomhlolo. Amaqembu akhankasela ukuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations afakwe kuzibaya ezilitshumi lantathu njalo amaqembu azaqeda imidlalo ehlezi phezu kwenkalane yemiklomelo iwaz athola ilungelo lokuyadlala kulo mncintiswano ndawonye lamanye amabili azabe ephutshe kundawo yesibili kodwa ele miklomelo eminingi. Amanye amaqembu akusibaya sikagroup L ngabalisa ele Malawi kanye lele Guini wona aqale ukudlala ngehola lesikhombisa namhla ntambama elizweni leGuini njalo mabili abe lo mklomelo wodwa ngalinye. Iqembu leMalawi leGuini wona azaphindana umphehlo ngolwesibili kwele Malawi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uwaza Friday lamhla silomculi uClement Magwaza yena oxoxa lo Joseph Njanji ngedlalate lakhe Elijah.
Ngendlela deli chayeli ka Clement Magwaza elilesihloko esithi isitambo sami ulikhuphe ekuqaleni komnyaka njalo lidlala delakhe lesithupha.
Ye isithi isitambo kushito isithandwa sakho yabona lapho yabe ngifundisa ngabantu ukuthi bazi ukuphila labo mama ezindlini uthando luhlale lukhona.
Amanye amadlalati kaMagwaza wakhiphe eminyakeni edluliyo ngabalisa elithiwa Belinda, elithiwa Teki Teki, elithiwa Yalugogo, elithiwa Sneye kanye lelithi Noma Themba okuyilo elilandelwa ngelithi Isitambo Sami. Ezinye iy'ngoma ezitholakala kudlalati leli elithiwa Isitambo Sami ngezigoqela ethi Chanda Piwa okuyiyo esifunde ngayo uhlelo kanye lali ethi Mama Kazama. Kanje uMagwaza elabalandeli abaningi abathanda umculo wakhe uthi sekunzima ukwenza imali ngokuthengisa ingoma zakhe ezitolo ngenxa yalabo abenza imisebenzi yokuthengisa imisebenzi yabaculi ngokungekho emthethweni. Usezithengisela ingoma zakhe lapho abeyitshaya khona leqembu lakhe.
Sesenza ama-shows, sesiphila nje ama-shows lokubizwa abantu nje kwi-entertainment kwesiphila khona. Because music vele hayi imali hhayi awuthina sikhuluma ukuthi ama-pirates wathi wathi siyadlala.
Umfoka Magwaza ungene kwezomculo ngo-1999 njalo usebenzele amaqembu ambalwa engakabumbi elakhe. Lawo maqembu ngagoqela eli-Shining Fellows elikaMatala Boy kanye leqembu lendulwane Super Sounds okuyilo asuke kulo ngesikhathi esebumba elakhe ngo-2007. Nango-ke iphuma enkundleni yengoma yakhe ethiwa Isitambo Sami.
Yeah, do the work, who's the one?
Email is 27 ngobula wayo uJoseph Njanji.
Lindile Madoda sebenza
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele iWorld Vision namhla icele uncedo lwemali yokudingela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla. Iqembo leZimbabwe Warriors libe ngutshikilo panqa 1-1 leSwaziland emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyancintisa kumidlalo ye-Africa Nations Cup ngomnyaka ozayo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo. Libe lephasika elihle, batshayeli bezimota lihambe kuhle emgwaqweni, lingaphuzi bese liyashayela. Olivalelisayo uNtungamile Nkomo, libe lobusuku obuhle.